soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-22 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu bexoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo zithi kuphumelele lolu hlelo.
Kodwa esikuqala sengathi abantu bebecaca ukuthi abagala ngumuntu oba lohlelo khathesi ngoba zefuna ukuvotelwa. Abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele usuke ngaphi esiya ngaphi.
Ukukhankasela ukhetho lwakusasa sokufike emaphethelweni osekusele ikuvota.
Sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama constituency ama mobile observer ethu ayiwa zabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama polling station based observers.
Ivandla lesisi lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama double candidates lwalungisiswa emhlanganweni owenzelwe kwabulawayo.
Nalukubana ubele iqiniso ukubana uhambe wayavota ngolanga lakakhetho ekuseni bevula wonke umuntu wobu ku-polling station uyevota, ungaqeda ukuvota ulindele impumelelo yakho useduze.
Abebandla lesisi esigabeni seMalalume kuward 14 ePlumtree sebesole iziphathamandla zeZANU-PF besithi zisebenzisa ikliniki eyakhiwe izakhamizi zeMalalume ukukhankasela ukhetho, zisenza ngani iklinika le yakhwe nguhulumende. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla ke njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzaqutshwa kusasa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele nkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu bexoxisane labazancintisa kukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo, Meet the Candidate series zithi ziyasuthiseka ukuthi ilizwe selilungele ukhetho lwakusasa. Zithi zona ukuze sizwe abakwenzileyo ukuthi baphumelele, usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Ambrose Bindi ongumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ebiphatheke ekuqoqeni limihlangano.
Siyinhlanganiso yezakhamiza kobulawayo, ibulawayo Progressive Residents Association. Sibesebenza ke lapha sihlongisela ukhetho ukubana abantu sibahlomise. Besebenza lezi inhlanganiso zesite. Sibuye sisebenze le Abacook Trust, sasebenza futhi le BVTA, iBulawayo Vendors Association. Esethemba ukuthi mhlaka 23 abantu bazabe sebebona ukuthi hatshi abantu labane sababonayo sifuna ngathi kwaba ngikhaso ongcono ngulo, ongaba ngumember of parliament ongcono ngulo, well, ngasahamba ngama-presidential ngulo ngenxa yokuthi lawo bekhulunyelwa ngayilaba abantu akade bekhona. Isikhathi ezihlukene ukuthi umuntu athi sethizwa kuthiwa hayi lungivela simazi thina sikaze simbone lokuthi vele wavela ngaphi. Besibalekela khonokho ukuthi abantu ababona abantu babebazi bangathi kusasa baqalise ukukhuluma izinto zokuthi umuntu wavela ngaphi. So abantu babonile esethemba ukuthi bazwisisile, bazakhetha ngendlela abakhetha ngayo. Besingeke futhi abesingabagqubuzela ukukhetha abani, kodwa sithi bona abantu abakhona apha wena lowo somkhombile ngiyozabona nxa ungena ebhokisini ubona ukuthi uyamkhetha. Well, okunye ebese sikhuluma nxa sesiqethakele imhlanje besikhuluma kakhulu ngendaba yokuthi abantu bahloniphane, abantu babe lokuthula, abantu bangaxabani, bangaxatshaniswa ngokuthiyana kwembono, bangaxatshaniswa ngokuthiyana kwama-political parties abasuka kiyo, abanye vele bengama-independent kungabaxabanisi khonoko. So ke esilethemba lokuthi kukhanya ngathi i-message leyo lapha kobulawayo sifuna ngathi ayingabi ingenile ebantwini ngoba iqinisweni kathesi njengobulawayo kulo silungisele ukhetho sokusebenziswa ezimbili asikahlani lobudlwangu dlwangu kumbe labantu okuthiwa kade besilwa bebetshana xa kungabe kukhona engxenye abe singakuzwanga sikabe nje kungabantu engxenye ababili abathathu babe bangiinto zabo sibili kodwa eqinisweni wakathi sifuna ngathi hayi abantu bengathi kulokuthula la malungiselelo sifuna ngathi ayahamba ngoba siyabona lapho ukuthi abantu izeki siyabona lapho ngela ndawo zokuvotela ungela zikolo sibona amathenti asefakiwe khonoko kuyasitshengisa ukuthi kutsho ukuthi hatshi into ziyahamba and sibona amathenti sibone la mapholisa asekhonele namathenti sibone futhi labantu bonayo bezeki ungabona akuyo bazavotisa abantu labo siyabona bephithizela khonapho ezikolo lapho kuvotelwa khona siyababona bakhona sibona labona abazavotisa sifuna kula bantu abahamba abazavotisa basebesendaweni zabo esilethemba lokuthi kona kuzahamba kuhle ukuthi mhlaka 23 ngo-7 o'clock owekuseni polling station avule bese sigqugquzela futhi abantu ukuthi bantu benkosi khona kwaye sazi kutho ukuthi ukuvota kulilungelo lakho ngoba yingxenye la ukubana uwenze isinqumo ngelizwe lakho so ke sithina asihambe emhlaka 23 ngobuningi bethu sihambe siyavota futhi sifike ngesikhathi sixakhohlwe isikhathi sabekwa ukuthi ngu-7 ekuseni kuseyavalwa ngo-7 ntambama so ungamele u-7 wantambama hamba kusalesikhathi kwenzela ukuthi ungafika lapha ingxenye ukuthi hayi ibizo lakho alikho lapha lilaphana wenelise ukuhamba uye khona phana so ke isikhathi siqakathekile uyabantu sonke sivukele khona njalo sibe le ngxenye ukuthi sikhethe lowo muntu esimfuna ngoba nxa singayanga abantu bazasikhethela abantu bese sikhala futhi kusasa so nanti thuba asilisebenziseni ngokuhlakanipha
abancintisayo laba abalehlelo ezilohlonzi na elizikhangeleleyo njengabalwela ilungelo loluntu njalo lingathi amalungiselelo aqhubeka kuhle futhi lilokho likhuthaza abantu ukuthi bayivota
kulabo abancintisayo yes bakhona abantu abalenhlelo kodwa esiqathi sakathi sabantu becaca ukuthi abakhangela ngumuntu obalohlelo khathesi ngoba sefuna ukuvotela abantu bebesibadinga umuntu olembali ecacayo ukuthi vele usuke ngaphi siya ngaphi ehamba lecommunity esebenza lecommunity kumbe ekhuluma ngenhlelo zokudivelopa isigaba sakho yibantu bekudinga bathi lo bengazi osephonga ukuthi sakathi esingenga ukuthi sefuna zokulocate sefaka lokhu lalokhu abantu bebese hatshi bo bathi umuntu onjalo uyingozi ngoba uyagcina sethe nxa esevotele futhi anyamalale aze ayebonakala futhi engxeso sokusebenzayo sokusondela kuma-elections
lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Usithandekile uphinde waxoxa lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Electoral Support Network iZESN koBulawayo eyinhlanganiso ezahlola lolu khetho umnumzana Thembelani Dube kuze sizwe asebekwenzile.
Sinhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network isigaba sesikiso kathesi sesilungiselela esingathi khona ngama final stages before i-election ngakho ke sikusigaba sokuthi siqedise ukuthumela ngezigaba ngezigaba kumbe ngama constituency ama mobile observer ethu ayiwa zabe hamba ehlolisisa labe singathi ngama polling station based observers so ke bayafakwa ngamaqembu kuza kuthi ke ngemva kwalokho babe sebesiye izindawo nokumele basebenzele kizo okunye futhi esikwenzayo ukuhlanganisa lama observer missions achiyeneyo okwakhathesi sesihlanganele le Carter Institute sahlangana le European Union sahlangana le African Union sahlangana le SADC teams ezizwe zo observer ama election kwele Zimbabwe siyaxoxisana njalo le misakazo echiyeneyo ukuze batsho ukuthi bebazi ukuthi isigaba singaphi kathesi siyahlola njalo lokuthi kambe ngaba ama-polling stations i-material yokuvotisa ingabe sifikile yini ikuhamba nje sikhangela sibona nje okwenzakalayo asi-interfere lutho hatshi ikubona nje i-activity engabe ikhona isenzakala konke khonokho-ke ukuthi abantu babekwazi ukuthi isigaba sesingaphe sokuthi abantu sebe-redini ukuthi sokungavotwa sizahlola njalo lokuthi kambe ama-voters rolls okumele abantu babone mhlawumbe be-check amabizo before i-election engabe khona yini kusukela kusasa njengoba kusasa kulilanga lokugcina singakafiki elangeni lokhetho sibambisane le-University of Zimbabwe sikhiphe njalo ugwalo olubeka sobala ukuthi nxa sikhangela ama-elections elizweni leZimbabwe kuminjani lugwalo-ke lwama-themes besingathi lulezigaba eziyisikhombisa 7 themes abantu-ke bayakhuthaza ukuthi baluthathe lolo gwalo umbe baludinge bazibalele bezwe ukuthi okuphakathi kuyini. Siyakhuthaza ukuthi abalufunayo baxhumane lathi, baxhumane le nhlanganiso yethu ukuze balayelwe kuhle ukuthi bangaluthola njani. So ngokunye sikwenzileyo ke njengenhlanganiso konke lokho sibambisane labacubunguli abasezingeni elikhulu e-University of Zimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube esikhulumeli senhlanganiso yeZesn koBulawayo. Kulunye njalo udaba ibandla lesisi lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama double candidates lwalungiswa emhlanganweni owenzelwe koBulawayo enkudleni ye White City Stadium. Ngesizwe ingxoxo ebesimele silethulele yona izolo esiyenze lomsekeli wesikhulumeli sebandla lesisi umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Umongameli uphe commitment to the people of Zimbabwe and labantu ke bakoBulawayo le mathebeleni ke jikelele ukubana ukungena kwe-TCC kuzalungiswa ke imigwaqo. Umongameli ubambe indaba zama-salaries kakhulu for civil servants ukubana wonke umuntu ufanele ethole imali ethengayo above i-poverty data line, which is 500 US kusiya phezulu. Efanele ephiwe amapolisa, amasosha, amadokotela, onesi bethole imali ethengayo, amateacher bethole imali ethengayo iZimbabwe yonke jikelele. Njalo umongameli ukhuluma ngokubana international kufanele joina inhlanganiso njengabo internet Commonwealth njalo lokulungisa ke isikweletu selizwe to the IMF, World Bank, African Development Bank, labo Paris Club of Lenders and the Bank of England esile isikweletu zabo, and of course i-domestic debt ke yelizwe. Mongameli uchasise ebantwini ukubana konke lokhu kuzabe kunceda ukubana sikhiphe udubo ebantwini, sifake imithi ezibhedlela, sikwanise ukugcina izinduna labo sobhuka ikontivesetshenzwe ngama-political party. Konke lokhu ke kuyizihlelo ezingaphansi kwama-policies e-TCC. Kodwa into eqakathekileyo kubana sikhiphe ke isilo esesibulele ilizwe leZimbabwe elizaniphepha, sikwanise ukufaka uhulumende ozakwanisa ukuhlonipha abantu lokulalela abantu.
Siyasibone kwesinye isikhathi abantu bebuya emaralini enu njengalokhu okwenzakale koBulawayo, kodwa ekuvoteni bevote bebebalutshwana. Akusoze kufane yini kukhetho lololuzayo?
Hayi, kube sobala kithi kulibona ke kumarali ethu singakayenzi inhlelo lesasile program ethu yomgwazi ukukhuthaza wonke umuntu ube ethi registered voter, yikho sithole ithuba lokuba nabantu bonke abavotayo mhla 23 bekhuthaza ukubana bephume ngobuningi. Ngenxa yokubathi inkinga eseZimbabwe ukuthi okokuqala kuba kulabantu abacabanga ukuthi ukuvota kawuncedi, okwesibili kulabantu ke ababona ngani mina yami voti ke ingahamba ngefaka kulabanye abavotileyo. So yikho umongameli efake a-specific message kuZimbabwe yonke jikelele ukubana nxa uyi-registered voter, thatha ke isinalokubana ubele iqiniso ukubana uhambe wayavota ngolanga likakhetho ekuseni bevula. Wonke umuntu obuka polling station uyevota, ungaqeda ukuvota ulindele impumelo yakho useduze le polling station ukubana ke sibe kwazi ukubana this time akula muntu ozakwanisa ukuthempa noma ukutshontsha ke izifiso zabantu.
Njengoba koBulawayo ekhona ama double candidates, liza kuthatha njani?
Hayi, leyo ama double candidates iphume sobala umongameli ube lethuba ukuyintroduce ama official candidates awe TCC ikakhulu ke endaweni ka yasephumula. Umongameli uchase sobala ukubana usichelesile mahlangu nguye ke icandidate yakhe emelayo ingumember of parliament. Njalo umongameli uchasisile ukubana eNtumbane umuntu omela iTCC nguPrince Dube ukubana bonke abantu abahlala eNtumbane bebe lolwazi. Njalo eTshabalala lePhelandaba umongameli uchase sobala ukubana uGift Ostalos Siziba nguye ozamela ke inhlanganiso yeTCC, labanye ke abanjengabo Precious Banda eCount Park, labo Eric Gono eLobhengula, oDecent Bajila eLuveve, labanye abanjengabo Sarenda ke eBulawayo Central, labo Nicola Wasen eBulawayo South, labo Minenhle eBulawayo North. Bonke laba bengabantu ke abamela iTCC, labo Manduna eNketa, bonke laba ke ngabantu abangaphansi kweTCC. Umongameli njalo introduce official amacandidate wethu ayeTCC emakhansilini lokuveza sobala ukubana ozasimela ebe ngumeya uma thina sikhethwe ngabantu ngusenator, former senator wakoBulawayo osengukhansela uDavid Coulthard. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Gift Ostalos Siziba, ungumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo abebandla le-CCC esigabeni seMalalume kuward 14 ePlumtree sebesole iziphathamandla zebandla le-ZANU-PF besithi zisebenzisa ikliniki eyakhiwe izakhamizi zeMalalume ukukhankasela ukhetho, zisenza ngani ikliniki le yakhiwa nguhulumende.
iclinic le isungulwe izakhamizi ngomnyaka ka 2013 njalo ayikaphelisisi. Kodwa ivulwe ngummeli webulili mayidale lephalamende olilunga lezanu PF umnumzana athi ngumuzi Phuthi ngeviki ephelileyo. Yena othe umthwalo umtholampilo lo ungumzekeliso wentuthuko esilethwe izanu PF esigabeni. Oncintisa kukhetho luka kansila ku ward 14 emele ibandla le-CCC umnumzana Ephraim Mathalaza Moyo utshele untungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi izakhamizi zithukuthele ngokwenziwe izanu PF. Uthi njalo kuningi azakwenzela uZulu engakhethwa.
Isigaba sami sehlukane kakhulu, into yokuqala nje kubambanisa abantu ukuthi umuntu weChaguta, umuntu weGochombo, umuntu weMalopa, umuntu weMafeha babambanise kube umuntu oyiwane. Engisengikwenzile ngicabanga ukuthi into yokuqala ifuna ukwenziwa leyo. Sile clinic eyaqala ngo-2013 eyaqalwa yimi ngilo Mika lo Philip Mabena. Saba lo chairman wethu kwakuthiwa nguDuba Dube, saba lo vice wakho kwakuthiwa Milton Moyo. Sayiqala siseGoli, amshiyo saqala singamadoda ngu-10. Lo secretary wethu general uFanseni Ndebele, abantu esaqala labo iklinika ngo-2013 eyayihlula ukuphela kuze kube namhla. Sizizophela namhla ngenxa yokuthi izano isifuna ukukhampena ngayo.
Iziphi ezinye inhlelo olazo?
Kule kuhole yasala eMafeha ifuna ukuqedwa njengesigaba sethu. Kule bridge eMafeha laphana likhona ngamva kweMafeha lisiyemzi yangapha eMalalumela lifuna ukulungiswa. Kube sekusithi le preschool eseJaguta engekho. Kulabantu beGochombo abangela amanzi totally, ngabantu engikhangelela ukuthi nxa ngingangena ngabalungisela amanzi. Njalo kule ndlela endaba ihambayo abantu bakuGochombo bavuka ngo-1, I'm sure abalali mabeza ebhasini. So ngenye into engikhangela ukuyilungisa umgwaqo osuka ekhaya labangcwele uhamba straight uzethi koGochombo yechapha usibani ngapha kule mizini yakomkhenye ngapha kulabantu abaningi abahlupheka. Yizinto engikhangela ukuzenza. Sile dibha esalithenjiswa ngubaba kudala lelayilanga, I'm sure ngasiqa ngakhe loku uMP ethu uzalijepha engayenzi lutho. Silamadamu ngicabanga ukuthi sekuze kwaba kathathu ubaba uMP simcela ukuthi kahamba ekhangela idamu leGwembuthi. Sasifika komunye umngcwabo wavuke ebuyekuseni wathi uzahamba, sitenxa sesifanele semjengiswa wachiye ngahambanga la kathesi wabuyela samcela kazangayo. Izinto engicabanga ukuthi sifuna ukuzilungisa amadamu ethu wonke agqibelekile. Ngikhuluma nje asilamanzi manje, inkomo zingacuba noma yinini.
Indaba yekliniki yeMalalume oke wakhuluma ngayo ehluphayo kuhambe njani kahle kahle?
Ngiklinika kuyadanisa baba Nkomo, kuyadanisa mpela Nkomo. Ngokweklinika kukhulumeki, kuyadanisa, kuyayangisa, kuyethusa ukuthi ubaba uPhuthi uMP ucabangeni. Ngoba ngicabanga ukuthi ilanga lokuqala wasithembisa ngisho kwakungoMay ethi uzabuya next week labantu ebaqhathile ubaba uMP bezoqedisa iklini angazange abuye. Sagcina labantu sesizenzela simangele thine, sebuye ethi uyavula ikliniki mhla ka-17. Ebeka nge-2 days atshona sisebenzisa abantu nzima, abasebhuku besebenza nzima, abantu bemangele, abantu babuya bethwele imiganu bavuke ekuseni bengabantu bathi bathengele ukudla, abantu babuyele sebemangele bayatshona khona. Akunengi vele engingakukhuluma Nkomo ngeklinika, ngoba iklinika sazakhela, sizakhela thina kude nxa isivulwa yangani iziningi izinto ezezwe nguhulumende. Engicabanga ukuthi kade kuyindlela yokukhampeyina ngokubona kwami. Kade kuyikhampeyini abantu kabajabulanga, abantu babe bethwele imiganu bengabantu abazabuya. Kuningi vele ngike ngikubale ngikuqede ngendlela ojahe ngakhona.
Alo-ke ngumnumzana Ephraim Mathalaza Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-ward 14 esigabeni seMalalume ePlumtree. Oncintisana lo Moyo emele izanu PF umnumzana Experience Dube kaphendulanga imbuzo esemthumele yona, kanti lo cingo lwakhe belungangeni. Umeli webulilima edalele ephalamende njalo ngowezanu PF umnumzana Dingimuzi Phuthi laye ubengadobhi ucingo lwakhe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele Nkomo,
asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi intengo yokudla lenye impahla yezitolo iqhubeka isehla ngoba uhulumende esethethe amanyathelo okuvimba izigilamkhuba ezivangela ukukhwela kwentengo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi kule polisa ebelilinde amaphepha okuvota eJambezi duze leVictoria Falls. Ladakwa laze lalala latholwa ngabaholi balo liqhuba libhuqa obukabhuha. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani Master Q7. Sibonge lapho inyoni zezimnandi. Sisigqugquzele lathi simemezele indawo ezindawo. Mina ngingahlalela elubani. Banupanamahle. Ekanjana laphana konke senifowuli Gomoza. Sibombo luPaswana. Konke ndwane le konke siyakhuluma laphana konke kobo wange Victoria Force konke laphana Jambesi sibuyela lapha sisigwanda amajawundeni sithi Blawayo Town Village. Votani konke labantwana kungabi lokwesaba. Akula mpi evukayo lingabotshelwa tshani lingabotshelwa tshani badala asabeni ngobuneyi siyevotana lingethuselwa. Liqhuquzelela abanye hambani levota badala okuhle okutshintshayo kade sihawula kambe kunini sihawula singakwazi ukuhlala abantu abethu laba bayafisa ukubona oyise kodwa nalamhla bamboni. Sibonge laphana singabi mude kakhulu. Siyabonga sengathi odele ngahambi yephezulu. Ngibonga laphana igama lami umuzi khona Nkomo uma lapha elipanda.
Salibonani kustudio 7. Ngimzwile lo baba lo wasuka ku-MDC lo siya kuZANPF eyikhulumela iZANPF. Bese mphomba ukuthi wayengasathuli nje bethi uma ekhuluma ngizwe kusiba buhlungu esiswini. Ethi izani yenza kuhle abantu begcwele emazweni amamiliyoni abantu besuka eZimbabwe ngoba kakula msebenzi. Okwenzakalayo sibonia beZANPF belokhe besidla igolide besiyalithengisa benotha labantu babo kodwa abanye belamba. Hayi le iphatha idliwe kawani.
Nokubona kwami ngibona ngathi konke lokhu kwesimpumalanga nomabandla bangavota kahle akulathi into olizoba khona emathebeleni not lokusalayo emasayidini emathebeleni akulathi into olizoba khona because abantu laba badonsela ingulu esayidini lapo. So bayasisebenzisa kakhulu imingaki iminyaka besehle kurenoveta imigwaqo eyathiywa ngusmith kusmith kathiywa ngamabhilidi le migwaqo le kube sihambe ehlathini. ZANPF MDC kuyafana vele akulathi into olizoba khona abantu bangavota bejabulisa abantu ukuthi bavotele bawina kodwa okusalayo thina esibavotela asiwini lutho.
Linjani emsakazini Studio 7 olibingelelayo ngenkosi umfana ophuma endaweni yasenkaya koDlamini. Yebo, bengithi into engikhulume ngojaha lo uWitness Dube othi usuke ebandleni leMDC esiya kuDlamini. Uthi ubone okuhle abakwenzileyo. Okwenziwe okuhle akubonile yikuphi ngaphandle kokuthi ubone ukuthi ubelandela ibandla elingelamuntu. Njalo kubuhlungu ukuthi ubesuke wa-opposition wathatha abantu abaningi. Namuntu uthiya abantu eganyeni phezu yena nguyakadebhizi simbone bangumsindo kumarali eyi-opposition namuhla nguyogidine buyelale. Uthini ngabantwana babantu abathile ezihlahleni? Uthini manje kathesi nxa kunje abantu kathesi abantu bamenza izanga? Mbona lo mfazi wakho umbalekele wamthiya. Lo mfazi wakhe nxa ekhona kahle ambalekele angamthengi sengamthengisa futhi lo muntu.
Sanibonani kustudio 7 onibulisayo-ke lapha ngumdala uKhumalo ngilani egoli bakwethu. Lokhu ngikulolu udaba engangikhulume ngalo kuleli viki eliphelileyo elokuthi inkinga ekhona ngabotshamisa labomonzora laba abantu badlala i-draft badlala ufeja ngabantu angeke bayikhiphe iZANPF ngoba emini bangama-opposition ntambama bayiZANPF. Sesi umonzora sewudlalile wakho umdlalo eyakhe i-draft sokubonakele sokuseleke yena uchamisa manje ukuthi manje enze eyakhe i-draft-ke manje last time wakhuluma kuluma ngukuthi iZANU-PF imsotsile. This time usahlela nje maphana akho ukuthi zakuthi iZANU-PF yenze njani. Uzabona nje after elections kukhona amangaza akhuluma ebantwini ebamba abantu amehlo. Kanti ke abantu abavuleka amehlo kebebheke kube umqondisi moyo. Yibo abantu abazaba nomhlahlandlela wabo. Lawa abantu nje umshona ukuthi akhiphe omunye umshona it's impossible. Lawa abantu zimbila zantabanye. Ake sivulekeni amehlo lawa abantu angeke bekhiphane embusweni. Ngoba emini bangokunye ebusuku kuyasetshenziswana. So umthwakazi nje akuvuleka amehlo. Akukuvuleka amehlo ngalaba bantu labo. Umonzora uthatha umbuso iMDC ikumakhuphi. Now seyijilize yonke manje. Ngiyabonga.
Sanibonani. Sanibonani Sithoko. Sanibonani umthwakazi. Umthwakazi omuhle. Ngilibingelela. Ngineke ngizithokoza igama. Ngilibingelela ngokukhulu ukuthokoza. Kodwa ukuthokoza kwami ukuhlangana lokudumala futhi. Ukudumala mbona abantu bakithi bembethe impahla zezanu bonke. Kanti bantu bakithi uhamba njani kanti. Ngesikhathi esi nje abantu sebejikile lonke selisabantu bakithi sobantu sebeyizana sokutheni kahle selikhohliwe lapho elivela khona yini bantu bakithi mnake le ngidumazela kakhulu angifuni lokuzishigama kodwa ndidumele kakhulu mbona abantu bakithi begqoke impahla zezana indawo yonke kuthiwani makwenze
de Studio 7 ngiyabingelela kubalaleli nabasakazi thanda ukuphikisana lo Angelstone lokho akukhulumayo ngodaba lokubuthana kwabalandeli be Triple C e White City uthi yena ubala into eziningi ukuthi abantu adevela phana bona bonke abazovota this and this kodwa kuthe kugcwele kuthephama enkayi amalungayo eZANU-PF ama-supporters eZANU-PF azange ake avuye phambilini athi bonke adebebuthene laphana kasoze bavote njanjani kuwesi-ke ngifuna ukukutshela kucace uyabona bonke abantu ababuthana emaralini eZANU-PF bahamba besiyalanda ukudla hayi ukuthi ngama-supporters keZANU-PF labantu labana abantu ngabantu abahambele ukuya kudla kuphela so kufanele uqhathanise khona lapho yebo ye bonke adivela phana eWhite City asibo bonke adiveza vote ngokunjalo bonke abagcwala emihlanganeni yeZANU-PF akubona bonke abazovota njalo abantu abaningi abaya kuZANU-PF bahambele ukuya kudla kuphela yinto ofanele uyazi leyo Angelstone lokho okhulumayo nje ngamanga ususitwena ubungumqoqi amarali wapi uqoqela bani uqoqela iZANU-PF awubali lapha iZANU-PF yadliwa MDC kaMorgan Tsvangirai bala lama results bathi kwagcina kubunjwa uhulumeni obambana awubali uyajampa ubali lokho ongasikho ngicela ukukutshela kusukusela namhlanje Angelstone Sibanda uyakwazi mathupha ukuthi iZANU-PF ayikaziwa wawina ama-election eZimbabwe ulamanga ayikaziwa wawina ama-election aseZimbabwe ngiyabonga kakhulu basakazi okukhulumayo ngozinja ziyamgogoda
alawo ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwize Melika oyengumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump usevume ukubhadala imali yesibambiso i-bail ezinkulungwane ezingamakhulu amabili i-$200,000 kucala lakhe lokufuna ukugenqula impumela yokhetho. UTrump ukhangelelwe ukuzinikela emapholiseni kuyonale iviki. Umthethwandaba wesigaba seGeorgia wamupha amalanga aphela ngolwesihlanu ukuthi azinikele ngoba engehluleka uzavalelwa esitokisini. UTrump wazise njalo lamhlanje ukuthi kayi kuphatheka kungxoxompikiswano i-debate yabancintisa ukuba ngumongameli bekubandla lama-Republicans ezenziwa kusasa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenze ndawonye ukuqoqa imihlangano yokuthi abantu baxoxisane labazancintisa ukukhetho kobulawayo ukwenzela ukuthi bevote belolwazi olweneleyo zithi lolu hlelo luphumelele. Ibandla lesisisi lithi udaba lwamalunga amabili ancintisa sigaba sinye ama double candidates lwalungiswa emhlanganweni owenzelwe kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Awunganelisanga ukuzwa indaba ulakho ukuzwa ku www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.